Kuyatshengisa ngokwethuka kwabo abakumbutho laye uhulumende kaMnangagwa owangena ngekhulu ukuthi ke bayakwazi bona okwenzakalayo ngoba isintu sithi sona akulantuthu kungela mlilo. Ungabona kulentuthu ethunqayo kuthi ukuthi kukhona okuyinhlasanyana komlilo kumbokwelahle. Yikho ke bona ke bethukani kanti okwenza ukuthi baze bahambe bekwenza leyo press conference bazame ukuthi bazigezise bathi hayi akulanto enjalo ezenzakala. Ngoba abantu abaningi besingakubonanga phela ku-social media lapho kuthiwa kuphume khona. Pho okwenza bethuke bona kuyini? Nxa kungela lutho kakula lutho kabazithulele bahlale benjalo. Kanti okwenza ukuthi baphanike kuyini? Ukuphanika kwabo khonokho kuyatshengisela ukuthi kukhona okukhona, kukhona okwenzakalayo. La ngesikhathi bezakhipha umgabe zaphuma inkulumo ezinjalo sazibona kubo social media. Kodwa ngesikhathi esifitshane salandelayo sabona ke uMnangagwa ke sebuya ke lamasotsha bezokhipha ke umgabe. Yikho ke hayi kuyatshengisela nje ukuthi hayi yebo kambe siyayibona intuthu umlilo kutsho ukuthi ukhona.
uMnangagwa uthi njalo lina abamabandla aphikisayo labo somabhizimusi lizama ukugenqula uhulumende wakhe liphehle umvukela uthini ngalokho?
Kufana lo muntu ke odinga umthakathi ukuthi uloyambane bese seyabamba unina enguye umthakathi. uMnangagwa uyaziloya amabhizinesi nalakhuluma ngawo ngekhatheli lekhabhali yakhe, izihlobo zakhe, abangane bakhe, abantwabakhe, sikhuluma ngabotagwirei, sikhuluma ngomntanakhe abahamba ke bayewoda ke impahla ijiphile eDubai bazothengisela ilizwe isidura abaphiwa amakhontrakti ama-millions ze-US dollar. Yibo ke abadiliza umnotho welizwe bona labo abantu angaqambeli abantwana babantu amanga kakhangele kuye emzini wakhe abantu abakhe labangane bakhe yibo abawisa umnotho welizwe nge-corruption abayenzayo bephanana amabhizinesi bekhweza intengo okumangalisayo athisa amafutha ahlwephe elizweni ikhatheli le yakhe lekhabhali yakhe ekwenzayo khona lokhu ewoda amafutha iwadlulise iwathengisa kwamanye amazwe njengabo Mozambique US dollar kodwa bephiwe ke imali reserve bank. Umthakathi useyadini yakhe angadingi umthakathi ngoba uzabanjwa kuye emzini wakhe.